sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kumpalakazi 2019 ngontunga milinko ma endabeni zethu lamhlanje.
Ubuye wathi hayi bo kuqakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga. Ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le-region le-South Africa.
Wonke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki ophakathi kokwethekelela eZimbabwe uthi abantu baleli lizwe kumele basebenze ndawonye ukuze benelisa ukuvuselela umnotho.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu e-SADC bayahlupheka ngezinhlakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye ukakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe.
Incwethi kwezombusazwe zithi uhambo lukaMbeki lungaba yimizamo yokukhuthaza inkokheli yamabandla amakhulu ukuthi ihlale phansi ikhulumisane. Siyaqhubeka njalo sikhangela udaba lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi yamaNdebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Wonke waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abeZimbabwe basebenze ndawonye ukuze benelise ukuvuselela umnotho welizwe labo. Umbeki yena owake waba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe uphakathi kokwethekelela eZimbabwe okwamanje njalo uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC uMnumzana Nelson Chamisa izolo. Namuhla uMbeki uhlangane lonkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku labanye abakumanyano wePollard. Akwaziwa ukuthi uMbeki uthunywe ngubani eZimbabwe lobanje abanye benakanela ukuthi angaba emele ilizwe laseSouth Africa kumbe umanyano weSADC. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zakwele South Africa kanye lomanyano weSADC. UMbeki ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ahloniphe impumela yokhetho lwanyakenye. Impumela yokhetho lolu ilokhe iphikiswa ngumnumzana Chamisa lebandla lakhe besithi uMnangagwa waqilibezela. UDokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikaChamisa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kumele kuphathwe impumela yokhethwa andubana kuxoxiswane ngokunye.
UMnangagwa ubekhala ngokuthi athi yena iproblem yaseZimbabwe ngeyama-sanctions nje kuphela, njalo ingxoxo ezingatholakala ezombusazwe zitholakala kuhlangano wakha obiza ukuthi yiPollard. Kodwa sibona ukuthi uMongameli uThabo Mbeki ubuye wathi hayi bo kuqakathekile ukuthi kukhube lokukhulumisana ngaphandle kwePollard ngoba iPollard ingenelanga. Ngakho ke kusegcekeni kusobala ukuthi ukucabanga kuka mnumzana uMnangagwa kakwenelanga le-region le-South Africa ngazivelani naye ukuthi kwenele ukuba kukhulunywe sikuPollard kuphela.
Singathi ke kuyini okade kuxoxwa ngumnumzana uMbeki lo mnumzana uNelson Chamisa?
Zininganyana indaba ezihambelana lelizwe leZimbabwe ezixoxiweyo.
Singathi ngenxa sikhangele okwenzakalayo siyakhumbula ukuthi kwakwenzakala khonokho ukuze kubunjwe uhulumende omanyano. Kambe kuya khonapho kumbe kuya ngaphi lapha?
UPresident Nelson Chamisa uchilo ukuthi yena inkulumo zazenza lo mnumzana uMnangagwa nxa zingenzakala zizabe zingelani lokuthi kutholakale izikhundla zinkulumo ezokuthi kulungiswa udaba lweZimbabwe. Ngakho okuqakathekileyo njalo kumqoko osengqondweni zikaPresident Chamisa yikuthi kulungiswe udaba olushupha umkhonomi lodaba lokuthi ukhetho kalubi ngoluhle njalo oluvunywa ngumuntu wonke. Zenezindaba yizo ecathe kuPresident Chamisa, kufanele inkulumo zelekelele kulolo hlangothi.
Siyezwa nxa sikhuluma labantu bebandlala ezanuPF bathi kumele livume ukuthi uMnangagwa wanqoba ukhetho ladlulayo. Nxa ukuthi uzayenziwa inkulumo lebandla lezanuPF lingakuthatha njani khonokho?
Manje phela nxa betsho njalo ngabatsho phela ukuthi kathi kungani abakhokhela abathize bebuya bezokhuluma abafana lo President uThabo Mbeki bebuya kweZimbabwe babe bakhulume lo President uNelson Chamisa. Bonani khonokho kutshengisa ukuthi indlela ababona ngayo kayi labantu abaningi abayithenga njalo abayivumelayo uzulukazi weZimbabwe, uzulukazi welizwekazi leAfrika. Lo zulu womhlaba wonke nje jikelele uqakathekisa ukuthi kufanele kube khona ukukhuliswana okumayelana lodaba lokhetho ukuthi ukhetho kalukhiphanga impumela eyavunywa umuntu wonke njalo impumela ezisekelelayo ezitshengisa ukuthi yona iqondile njalo iyikuthanda kwezizalwane zeZimbabwe.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lomnumzana Malaki Nkomo oke wamela isigaba seinsiza South edalele parlamente ekubandla lezano PF.
Amazwe angabezisadaki akhuthaza inkulumo ukuthi fani zibe khona. Iqiniso elikhona ukuthi umongameli wethu ubaba uMnangagwa uvele yena wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokusala ibandla le-MDC alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazange lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into ofanele bayazi ukuthi khona uma bona sofanele bakhulume naye uChamisa u-MDC alliance ngavume ukuthi ubaba u-ED wamnqoba ekhethweni njalo nguye upresident waleli lizwe. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ukuya kukaThabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathe kusekhonoko ukuthi ekukhulumeni uThamisane MDC abavume ukuthi upresident weZimbabwe ubaba u-ED Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengombeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hatshi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonoku ukukhulumisana. Ukubona njani khonoku?
Ya, ngibona into ekhonako fanisizise ukuthi khona sile constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubusa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazathiwa kayiba kwi-Supreme Court ukuthi khona ake lifake ubufakazi laphana laphana ukuthi lalanjani ukuthi ninqotshiwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident uD Mnangagwa wawina abantu bona babesibesana, ngibona ngani kuyakungathathi yo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi abantu baze babone ukuthi ubaba u-ED Mnangagwa umuntu olalelayo uma evuma ukuthi kukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe. Kodwa okukadeleyo khonoko phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident ngoba uza kumkhuluma njani ukuthi e-president.
Yes, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzana uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezo ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezano PF ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseWest Nicholson eMatabeleland South. Kusenjalo incwadi kwezombusazwe zithi injongo kaMbeki emqoka ingaba ingeyokuletha umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ndawonye ukuze bahlale phansi bakhulumisane. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weleSouth Africa uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla elibusayo eleZanu PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo elikhulu ele-Movement for Democratic Change. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi okungabe sekusenzakala kuveza obala ukuba inkokheli yamazwe akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eSADC isikubona ukuqatheka kokulungisisa inkinga zeZimbabwe. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi uhambo lukaMbeki lungabe lujonge ukuzasiza uMnangagwa hathi ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Kodwa singayikhangelisisa indaba le, siyabona ukuthi uMbeki uzonceda abanye bakhe abadala be-region, yibo abancedanayo. Uthabo Mbeki kabuyanga uzonceda abantwana beZimbabwe. Kuyikunceda abantwana beZimbabwe kubeza qalisela kuma-fundamentals okuyiwo okumele alungisiswe ukwenzela ukuthi angabuya kanye kuhle kuphelele khonapho. Hatshi ukuthi ngemva kweminyaka leminyaka uyabe lokhu ephenduka ezolungisisa into yinye. Into eqakathekileyo yokuthi nxa esifiza akabuye ezolungisa ama-fundamentals. Ngokunjalo siyazi ukuthi i-region yethu okwakatheza hayi uzoncedisa omunye wakhe ngoba phela ziyavusana indala zakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya enye njalo ingcwethi uthi liqakathekile leli nyathelo eselithathwa.
Kuyinto esegcekeni ukuthi i-region yethu ye-SADC bayahlupheka ngezinsakalo ezeZimbabwe ngenxa yokuthi kukhanya kulokuxabana. Ye ukuqakathekile ukuthi bathathe isikhundla sabo esokuncedisa ukuthi nxa kukhulunywa kukhulunywe, kodwa ukuza kwawayengumongameli uThabo Mbeki ye kungasitshengisela nje ukuthi engxenye kulesifiso lothando sokuthi kukhulunywe.
UMbeki uza kuleli ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano wokuphawula uhlelo lokudinga indlela zokukhulumisana ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo owe National Convergence Platform NCP obuqoqwe ngabenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzisana loZulu kanye lenkokheli zezokholo ngaphansi komanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD. Uza njalo abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika owe Fellowship of Christian Councils in Southern Africa kanye labe World Council of Churches beye bayangena umhlangano lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata upha umbono wakhe phezu kokuza eZimbabwe okaMbeki.
Kwenzakala ngemva i-region layo iSouth Africa ibona loko okungalungile okwenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi.
Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana loMbeki phezu komhlangano wanamhlanje lenkokheli zamabandla aphikisayo akuPollard ngoba ehle wakubeka sobala ukuba angeke aveza abakukhulumileyo kuntathela izindaba njengoba abakade bekukhuluma kungamelanga kwaziswe umphakathi okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungani lidamu elikhulu eliphikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sile damu okuthiwa ngukare sinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thinaphi nedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Namuhla kuhlandla lesibili lokugqibeleka lokudubuka kwamadamu sisenyakatho yemandebeleni endaweni ezifana lenkayi eTsholotshola seLupane. Siqala ngedamu leMagwanda eliseguswini enkayi. Leli damu libikwa selileminyaka elithumi lingabambi kuhle amanzi ngoba seliqhibelekile. Izakhamizi zithi zaziphila kuleli damu zilima ngokuthelezela njalo izifuyo lazo ziwathola kuhle amanzi ngazo zonke izikhathi. K. kepha ukutshabalala kwalo sokuzilethele ubunzima obumangalisayo.
Idamu Magwanda silohlupha kakhulu ngalelani damu, selagqibeleka lisababamba amanzi, umthamo wamanzi nje susiba mncane. Okubanga ukuthi izifuyo zibanjwe laphana ziyabhalela, okuyinto ekhathaza kakhulu izakhamisi.
Enkayi njalo kule damu letokwe kuzokuba le damu elikhulu elahlelwa kuphela emaphepheni ilizwe lisabuswa ngabelungu elaziwa ngokuthi iziminya dam. Ngobukhulu balo, idamu leli lalikhangelelwe ukusiza izigaba ezitshiyeneyo ngitsho lezisenkabazwe. Kodwa owake wamela inkayi edale lephalamende umnumzana Abednego Bhebhe uthi lanamuhla lokhe belimelele.
Idamu elikhulu ebelingasoze limede inkayi kuphela kanye labantu besilobela kusiya eGungu ngoba belila lokho okuthiwa ngesilungu yi-kickback, ngithi ukubamba amanzi okudlula 11 kilometers.
Sisuke-ke enkayi siye esilwane eLupane. Nansi isakhamuzi umnumzana Sibusiso Ndlovu.
Ngizokhuluma kakhulu ngedamu lakithi abaliza bethi uDamu Gangeni. Inesikhathi esikhulu kakhulu yagqibeleka lelo damu, sesiswela amanzi awenkomo, kanti ke ekudala lona leliya damu lalingacishi.
Amadamu amaningi enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe mancane kodwa adlala indima enkulu empilweni kaZulu lemvelo. Amanye awo akhiwa phakathi kuka-1994 lo-2001 phansi kohlelo olwalusaziwa ngokuthi yi-Give a Damn Campaign. Olwasungulwa zinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana le-UNDP, lenhlanganiso kahulumende wakweleBhilithane, i-Climate Resilient Infrastructure Development Facility, kanye lohulumende weZimbabwe. Lwaphumelela kakhulu lolu hlelo, kwakhiwa amadamu angamatshumi amane lambili, 42, enyakatho lasezansi yemandebeleni. Kodwa amanye awo asegqibelekile ngenxa yokunganakekelwa kuhle. Lanxa kunjalo amanengi aseleminyaka leminyaka akhiwa. Etsholotsho khona kulamadamu afana leGariya, iMswigana, iGombalume, iSomlotha ledamu Cijama eliphansi kwenduna uTate Gulu. Owake waba ngumeli wetsholotsho edale lephalamende umnumzana Belief Gawule uthi ukugqibeleka kwawo kutshiye izakhamizi kanye lezifuyo zisebunzimeni.
Abantu bethela amanzi okuthelezela ezingadini zabo ocijima ngale njalo amanzi anabelethe ngenhlanzi lokudla okuningi kakhulu ebantwini yabebuya nananavela emanzi amnyama. So konke labo Gariya ngale abantu bethela lezi nhlanzi bethiye inhlanzi ulethela abantu ukudla lamanzi ezifuyo.
Enyakatho yemandebeleni njalo kule damu lesiwale, isakhamuzi umnumzana Babili Moyo uthi uhulumende kumele angenele alilungisise.
Isiwale leyi lidamu elalisinceda kakhulu izakhamuzi zasemzula 52, emzula 9, lemzula 8, lemzula 53 lapho kwakusidla khona izifuyo. So sicela usizo kulabo abangancedisa ukuthi khona kuvuselele leli damu.
Sigqibe uhambo lwethu lwanamhlanje ngokubhekisa amabombo ezansi yemandebeleni siye eKhezi.
Edibhenda konyongoli kunedamu kudala ladabuka, lidabuleka kwaza kwaba kabili lilungiswa, kodwa nanamhlanje lokhu linjalo lidabukile. Siyacela ukuthi uma abantu bengasizakala lilungiswe lela idamu.
Abaningi bathi udaba lokusilela kwamanzi lwenze umumo wendlala waba mubi kakhulu lonyaka. Bathi ngaphandle kokufelwa izifuyo, inkulungwane zabantu ebeziphila ngenhlelo zokulima ngokuthelezela emadamu lazo zisele zingasela ndlela zokuzinakekela. Lithiye indlebe kuhlandla lesithathu lapho esiza kwethekelela ezinye njalo indawo kusasa.
Yebo, thokoza muhle zimpapo muhle. Okhulumayo ngumayikhobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lesifundi kanye lababalisi lonyaka. Isifundi eziningi lonyaka zibikwa zingaphumelelanga esifundweni sika-Grade 7, ikakhulu esabelweni seMatabeleland. Asibeni lethuba lokuhlaziya imbangela yalokhu, sigxile kunhlupho esibhekane lababalisi kanye lesifundi. Kwenziweni ukuze lolu hlupho luphele? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthokazi omuhle zimbapo omuhle, lingakhohlwa uhlelo The Connection ngo-8 ntambama ku-Studio 7.
Singene esigabeni sikhangela izindaba ezenzakala kwele Melika ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ithi isimise ukulungisa indizamtshina yayo iyohlobo lwe-737 Max ngoba ilokhe ilwisana lodubo lokungasebenzi kwayo kuhle ngemva kwengozi ezimbili ezenzakale lonyaka. Umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court eMelika walile ukuthetha udaba lokwaliswa kwabantu abalala esitaladeni. Singene kuhlandla lezenotho sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni namuhla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho ozenqabela ukufakwa kwentengo etshiyeneyo empahleni inye. Ukuthengisa impahla ngentengo ephezulu lokufaka impahla engalotshwanga intengo esitolo. Lumthetho othiwa yiConsumer Protection Act uzabangela ukuthi kubunjwe isikhwama sokuphathisa abathengi njalo le-commission ezakwenza lumsebenzi. Lumthetho uzakupha abathengi ithuba lokubuyisela impahla ezitolo nxa bengayifuni kungakedluli inyanga eziyisithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga lobethengisa eBulawayo Traders and Vendors Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi abathengi vele abahlonitshwa elizweni okokuthi lumthetho ungaphathisa nxa ungalandelwa kahle.
Izinto zamafoni zama-manager providers bayakhweza ama-tariffs willy-nilly. Abanye abana roll over data, ingavele uthengi inyanga ingaphela iya-expire kayi-roll over. Abanye of course they're not roll over. Angithi ungakhangela futhi even ungahamba ezibhedlela nxa uthi ayilayina khona ngale because kuphela yi-service. Abantu abantu beku-harasa, abanye bebuthela ubugijimele umnyango lwalo uyengalo uyelayela ngaphezesa, uyathola umile elangeni, ungena ebhenki uyathola umlayini sikumile ngezindlela slow. So mina vele ngibona ngani i-culture nje hlonipha umthengi ayisekho elizweni leli kulusizo. So angazi ukuthi i-act lay izadala mahluko bani. Maybe izaba nje i-paper tiger ngesikhiwa, angazi. But unless and until kutshintshe i-attitude yabantu zaseZimbabwe towards consumer, kumbe kutshintshe ingqondo kumthengi, abantu bahlala bengahlonishwa endaweni eziningi kakhulu, kulusizo okwenzakalayo endaweni esithenga khona. Ama-price bayakhwezwa, umuntu engafuna angatshintsha afake 3 prizes angacabanga ayiwoda into nge-R20 e-South Africa awuyayithengise
Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi umthetho lo omutsha ufana lowakwamanye amazwe njalo uyancomeka kakhulu, kodwa udubo yikuthi awusoze ulandelwe nguhulumende.
Kodwa-ke kulo mehluko kwesekwisizwe ungaze utshaye umthetho ufica elinye imithetho eminingi engalandelwayo nguhulumende, esithi ngesingisi i-lawlessness, awusoze ulandelwe lawona lo. Kanti-ke futhi i-commission le edalwa yilo mthetho angeke isebenze nxa vele i-Human Rights Commission, i-Electoral Commission layo wonke ama-commission amanye akhona engathathwa ngendlela efanele ngokomthetho. Umthetho uqondile, ubhalwe ngendlela enhle kakhulu. kodwa abafanele bawubone ukuthi umthetho uyalandelwa yibo abangakazi balandela umthetho vele. Ngithi phela umthetho lo ungena usiba ngowesingaki-ngaki phakathi kwemithetho eminingi evele ingalandelwa. Kuzathi nxa sekufakwa ikhomishini labo bantu abafakwayo kube sekufakwa abangani, kube sekufakwa abantu abangenani lokuvikela amalungelo abantu ngokuba okukhulu yikuvikela ilungelo lomthengi. Nga ngabe uhulumende nguye ozafaka labo bantu njengoba umthetho sitho kanjalo, uyabe fanele afaka abantu abalelikuntu lesifiso sokuvikela ilungelo lomuntu okuthiwa ngumthengi. Kodwa sokwajwayelekelayo ukuthi kuyafakwa abantu abangamalunga mbawo ebandla kumbe babe ngabantu abangabangani abazalala emsebenzini bangenzi lutho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi umthetho lo usetshenziswe ngendlela efaneleyo, hathi ukuhlukuluza abathengi abalembono ehlukene leya ZANU-PF.
Yekhathi ukuthi nxa vele khona umsika wezinto ovulekile free market, kuza kuba labantu abavama ukuthi babe bengenisa izinto ngobuqili bethengisa izinto ezingasebenzi kahle. Ye kufanele kube lomthetho ngoba kulabanye abantu abangakwazi ukuthi bazivikele. Kodwa umthetho wakhona awufanelanga uhlukuluze abantu abo-also business ngoba nxa umsika uvulekile, nxa wena ungafuni uyathenga iye isitolo izinto ezijibhileyo zeChina uzahambe uyethenga kwezinye izitolo lapho lezinto ezento engingathi phezulu. Umthetho kawube khona kodwa ungaze wasetshenziswa ukuhlukuluza osobhizinisi, kawusetshenziswe ukunceda laba abangakwazi ukuhamba kumthetha ndawo besiyazibhikela bezimelela.
I-commission ezabunjwa ukuphathisa lomthetho ibikwa izasebenza lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe phansi komunye njalo umthetho ozabunjwa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Duna malaba ndukus malaks umfana katubu kwendo esiqhubela uhlelo ngengoma ethi Satane. Sagehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa njalo wazoba ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe umnumzana Thabo Mbeki uthi uzulu weZimbabwe kumele asebenze ndawonye avuselele umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.